sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le chananjani sihlobo esithandekayo olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesithathu mhlaka 29 kuLwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
xa kungaba khona abantu bezimbabwe abazakhankasa kumbe i-MTC ikhankasa isithi amalungelo abantu akakalungisiswa kahle, bona ngani khonokho kungenza ukuthi zale lokhu zikhona kuze kulungisa indaba zokhetho.
Nami-ke usithandekile Mhlanga, ngisithi elebhilithane lamanye amazwe lamhla bahlangene leziphathamandla zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bekhulumisana ngengqobela phambili yeZimbabwe emhlanganweni we-EU Africa Summit oqhutshelwe kwele-Ivory Coast.
So siyathaba kakhulu njenge-MDC ngoba baningi abantu kade sebethathele ilungelo labo lokuvota ngodaba lona lolo. Bona ingani yinto eza athi sinqabela abantu abaningi ukuthi berejiste ukuvota, sibona ingani hhayi inani labantu selizakhuphuka kakhulu.
Umthethwandaba unquma ukuthi abalabazali abavela phandle kwelizwe beyizizalwane zeZimbabwe ama-aliens balelungelo lokuvota.
Abathengiswa ezitaladeni koBulawayo bathi bathaliswe amagabha avuzayo lilunga lebandla leZANU-PF elibahlukuluzayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano phakathi kwelebhilithane lamanye amazwe umnumzana Boris Johnson namuhla uhlanganele ziphathamandla zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bekhulumisana ngenqobela phambili yeZimbabwe emhlanganweni we-EU Africa Summit oqhutshelwa kwele-Ivory Coast. UJohnson uthi iqula leZimbabwe limthembise ukuthi uhulumende omutsha uzimisele ukusebenza katalala ehlenge ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Emhlanganweni lo uJohnson uhlangane njalo leziphathamandla ze-European Union kanye lezamazwe ase-Afrika baxoxisana ngodaba lweZimbabwe. Kunakanelwa ukuthi udaba lwezijeziso ezafakelwa iZimbabwe yiBhilithane kanye le-EU zingaba zikhulunywe ngazo. Sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sfanda.
IBritain ilabantu abangu-20,000 abayizizalwane zaseBritain abaseZimbabwe. Ngibone ngani izama khonokho ukuthi ingane yalungisa lolo daba ukuthi abantu laba bathole ukuhlala kuhle. Okwesibili, ngibona ngani udubo lolo lokuthi iBritain izama ukuthi mhlawumbe indaba yomhlabathi ingalungiswa kakutsha. Kukhulunyiswane uqawulwe njalo iBritain ibisidiniwe ngokuthi ihlale ingelwayo leZimbabwe yona lezizalwane eziningi ezikhona ezisezimbabwe. Mbona ngani yikho lokho nje kuphela lokuthi iBritain kathe sibhizi sebe izama ukwenza i-Brexit. Ngibona ngani khonokho kuyifaka esibangeni sokuthi izame ukuthola amanye amazwe engadlelana lawo ngokushesha ukwenzela ukuthi ibe lezivumelwano eziqinileyo ezokuthengiselana izinto lapho ngasiphume ku-EU. Ngibone ngani ikho lokho kuyihlupha iBritain.
Indaba yezijeziso ezafakelwa iZimbabwe European Union okugoqela yona iBhilithane singabona bekuhambisa njani lapha, bengazesula na?
Mbona ngani ze-Britain zingesulwa nje kungesukwana zalutho ezizahlupha ngeze-European Union, ngoba xa kungaba khona abantu beZimbabwe abazakhankasa kumbe i-MTC ikhankasa isithi amalungelo abantu akakalungisiswa kahle lokuthi into esifana nokhetho kaze kabekwa ngendlela akwenza umthetho olungileyo. Mbona ngani khonokho kungenza ukuthi zale lokho zikhona kuze kulungiswe indaba ezifana nalezo kumbe kuze kulungiswe indaba zokhetho.
UDokotela Nkululeko Sfanda ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekwelebhilithane.
linjani mahlabe zulu linjani zulu kandaba sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 AM 2 PM lango 7 PM eZimbabwe lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kufacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele
uhulumende weleBotswana uselandule imbiko ethi owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usephiwe amalanga ambalwa ukuthi aphume aphelele elizweni lelo njengalokho okuphume kumaphephandaba intatha yezindaba yestudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo obona ngobudlelwane lamanye amazwe kanye lendaba ezenzakala phandle kweleBotswana unkosikazi Pelonomi Vincent Moitoyi uvumile ukuthi Mphoko ukhona kweleBotswana kodwa uyale imbiko ebhahileyo yokuthi leBotswana selinikeze Mphoko uze kufike ngolwesihlanu ukuthi aphume aphele elizweni. UVincent Moitoyi uthi Mphoko njengaye wonke umuntu ukhululekile ukuvakatshela eBotswana njalo uzahamba eZimbabwe ngesikhathi afuna ngaso. Ekhuluma ese-Abidjan e-Ivory Coast, uVincent Moitoyi uthi iBotswana ililizwe elikhululekileyo ngakho Mphoko uyamukelelikile nxa efuna ukuhlala. Uthi uhulumende weBotswana wanikeza Mphoko indawo yokuhlala ngesikhathi efika ebaleka eZimbabwe esithi impilo yakhe isengozini kulandela ukungena esikhundleni kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Omunye weZimbabwe seyabona ukucubula ngezombusazwe uthi ungathi kuyamangalisa ukuthi ngesikhathi umongameli Khama ethazela ukungena kukamnangagwa kodwa ngakwelinye icele evikela ababedlelana lo mongameli umnumzana Robert Mugabe.
Into yakhona ungayikhangela ingathi yamangalisa to some extent ngoba kungani uhulumente weBotswana usupportana le the new government yeZimbabwe but at the same time is protecting Mphoko, the former vice president who is associated with the old government. But ngokubona kwami I think uhulumende walapho weBotswana is trying ukuthi to assist or ukusupporta esingathina yokuthula kweZimbabwe.
Uqhubeke esithi ugcina Mphoko yikumnikeza ithuba lokuthi asuthiseke ukuthi umumo weZimbabwe usulungile ukuthi abuyele.
Langapha bengxenye mhlawumbe bebeloku becela ukuthi la wendoda wabuza ngalo ukuthi awusungabuyela yini ekhaya. I want it's a situation ukuthi bathi ngapha sisupporta the new president ngapha sigcina lo siyamprotect samvimbela ngapha or sisandala. I think it's more ukuthi bathi wathini sibone ukuthi singasiza njani ukuthi kube lokuthula abantu noma bebalekile bebuyele ekhaya kuhle kungela efiyo ukuthi umuntu afika ngaleli lahlelwe jazz.
Umphoko kubikwa selobele umnangagwa incwadi etshengisa isifiso sokuphindela ekhaya njalo uhulumende omutsha umtshele ukuthi hatshi akulazizulwane aphenduke eZimbabwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Sabron kweleBotswana.
Ukungena kukamongameli Emmerson Mnangagwa embusweni sokuphehle inkulumo phezu kodaba lwegugurawundi ngoba engomunye wabantu abethezwa icala lokuhlela lumbhuqazwe. Ngo-2011 sike zaxoxa lomuyi umnumzana Inosinkala ongomunye njalo wabetheswa leli cala zambuza ukuthi ngobani ingqungquthela zegugurawundi.
Ubuze uMgabe, ubuze uMnangagwa, ubuze usekela mayi saza kunika ukuthi kathi yona igugurawundi yahamba njani.
Baningi abakwethesa icala lokuba lesandla kudaba lwegugurawundi uthini ngalokho?
Mina ngangikhuluma ngikhonveyinesi.
Sikubone kufanele khonapha kustudio 7 ukuthi siliphindele njalo ingxoxo yethu lomuyi uNkala lezizwele ezikhulumela ngowakhe abantu athi yibo abaphatheka kulolu cuku. Thiyani indlebe kusasa khonapha kustudio 7 ngo-7:30 ntambama lizizwele ngokugcweleyo.
abaphila ngokuthengisa ezitalateni kobulawayo bakhala ngokuhlukuluzwa lilunga lebandla leZANU PF umnumzana Magura Charumbira owayengumgcini sihlalo wabasakhulayo kusiqinti sebulawayo Central abathi uzichaya isifuba esithi akulanto abangamenza yona ngoba ekuqembu leZANU PF eleTeam Lacoste lona elisekela umongameli Mnangagwa. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Izolo bekuyisiphithiphithi edolobheni, abantu abathengisayo behamba besethuselwa ngumnumzana Charumbira ethi kumele bamlalele njalo bangene imihlangano ayimemezelayo emahofisini eZANU PF obulawayo osokuthiye abathengisayo bemthembisa ukumbophisa. UCharumbira ukulandule konke lokho kodwa ethi uyakhulumisana labo somabhizimusi abaqala ngokusebenzelana lejaha leG40 uElfas Mashaba ethi usebenza lezihlobo zikankosikazi Grace Mugabe owayengumkamongameli welizwe osuswe embusweni libutho kuviki edlule.
Abantu bonabo balamanga ngoba imindeni lamavenda zangkhona i-association yamavenda wonawo ndaba siyayisivuya ukuthi sibone ukuthi ama-bylaws zesazivela impilo yabantu kuyinokuqakathekileyo.
Umongameli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo usole isenzo sikaCharumbira sokuhamba esethusela abantu abathengisa impahla ezehlukeneyo ethi bazamthathela inyathela njalo umongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa kazothatha isiganyi sakhe.
Asijabulanga ngesenzo sikaMagura Charumbira lowo ohlukumeza abantu bakithi special laba abalezitendi abathengisa egodini laphana usiyafika emadlodlo.
Othengisayo umnumzana Thembani Nkomo uthe bahlukuluziwe izolo nguCharumbira sebethengisa bechochobele njalo ebecotshanisana lamapholisa ekhansili yedolobho lakobulawayo.
UCharumbira ule problem enkulu kakhulu into ayenza.
Unyanga edlule uCharumbira ubekhuthaza abantu ukuba bamhlawule imali ukuze abamele bathengisele inqe lapho abafuna khona futhi abayala ukumupha imali ebebaqala ngokuthi bakucele leG40 uzaqedenana labo umongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa engangena embusweni. Iningi labantu bathengisa bechochobele kuthi abanye sebesusiwe endaweni zabo zokuthengisela uCharamba usefaka abantu bakhe abamhlawula imali. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ningakhuthwa ingxoxompikiswano esizalethulela yona ngolwesine kusukela ngo-4:30 PM kuze kuyefika u-6:30 PM. Kumele kwenziweni ukuthi kuthuthukiswe ilizwe leZimbabwe njengoba sokulo hulumende omutsha. Lizasibamba kumakhakhasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku 6080 kHz shortwave. Lilakho njalo ukusixhuma ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook ukhasi le-VOA Ndebele, VOA Studio 7 laku VOA Shona.
Umthethwandaba waphezulu usunqume ukuthi abantu abalabazali abavela kwamanye amazwe kodwa beyizizalwane zeZimbabwe ababizwa ngokuthi ngama-aliens sebelelungelo lokubhalisela ukuvota nxa belencwadi ezeneleyo. Ihofisi kaMsitheli yayinqume ukuthi bengavoti incwadi zabo zingakatshengisi ukuthi yizizalwane zeZimbabwe. Kodwa amagqwetha alwela ilungelo loluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights alukhweza emthethwandaba lolu daba. Sixoxele isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Weshme Ncube njalo eyingcwethi kwezokhetho unkosikazi Ellen Shiriyetenga.
Njenge-MDC ekhokhelwa ngubaba uNcube, hayi siyathaba kakhulu ngoba vele yinto ade sihlezi siyilwela. I-constitution ithi umuntu wonke as long as citizen register to vote. And i-citizen ithi umuntu even umuntu ozalele lapha eZimbabwe. Bethi sithi hayi loba nje umbebe wayesala ukuthi abantu laba beyotshwa ngabantu balapha eZimbabwe. Yathi sithi alright, nxa kunjalo ama-birth certificate amade lawo atshengisa ukuthi abhaliwe etshengisa ukuthi umuntu uzalele lapha eZimbabwe. Nxa kusiyarejista umuntu kahambele le-long birth certificate yona leyo nesithupha sakhe esibhale alini ye proof of residence. So into vele ade siyilisa ukuthi izinegotiator lezi ade siyikhalele izethi yathi hayi into leyo ayikho emandleni wami. So yikho zathi hayi ngangcono esihambeni ngaphi isisibonisane labantu nedisa lethi kuhambe khona. So siyathaba kakhulu njenge-MDC ngoba baningi abantu ade sebethathela ilungelo labo lokuvota ngodaba lonalolo. Bona ingani yinto eza ade sinqabela abantu abaningi ukuthi berejiste ukuvota, sibona ingani hayi inani labantu selizakhuphuka kakhulu ngoba baningi abantwana especially ingayo yona leyo. Uthi thiwa umama wavele eMalawi, wavele eMozambique, wavele ukuhlala khaya lazi ikhadi only khaya alaziyo ngelalapha eZimbabwe. Kuyeso kuthiwa ye umuntu kasaka silalungile lokuvota. Engahamba izinda khona ngale Zambia kumbe eMalawi sabamazi kuyaqondanga. And khathesi sesikwenza vele sesihle siqalisile manje ukungena kuground sixwayisa bona laba abantu ababeqotele khatshana yivethu ukuthi namalungu ethu sisikhethe lisasa liyerejista ukuvota.
Inani labo liningi kakhulu yini abantu laba?
Baningi sibili abantu lapha. Ngingakhangela for instance lapha kubulawa endaweni ezingani kubosa izinda lathini baningi sibili abantu. Sizakhangela ivini kakhulu Mpophoma ikakhulu amalokitshi amadala komvilikazi Mpophoma nemaplazini yikho abagcwele kakhulu laba bantu. Into kade sikhangelela ukuthi bona laba bantu bade be-affecte kakhulu. Anti umbele lawo beboda emalokitshini ezama ukuthi nika abantu izithupha. Lathi bekhangelela ukuthi i-exercise kambebe nale ibizancedisa abantu abaningi nalaba ade be-affect. But ithona ingani kayincedanga kakhulu ngoba still ade go back to the same process ukuthi bebuyele ema-ofisini amakhulu akombebe e-Harare kumbe koBulawayo bebhadala ama-$40 nala. Elokishini nangila iningi labantu nalabo bengelamanje. Isinqumo lesi esiphume namhla sibili siyancedile kakhulu ngoba baningi abantu ade be-affected. Abanye nje-ke kungalaba abantu vele babone ukuthi akulancedi ukuthona sithi yazamukelise azihlalele ezindlini. So inani labantu zona laba belingabalwanga ebantwini laba wekhendawebhayi.
Lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube njalo eyingcwethi kwezokhetho sikhulume laye ekoBulawayo.
Uxolo sobe sandikayo idale leHarare High Court ngolwesithathu lamhlanje livumane upastor Ivan Mawarire engelacala lokuzama ukugenqula uhulumende kamnumzana Robert Mugabe esangumongameli welizwe. UMawarire ubotshwe enyakenye phezu kokutshengisela okwabakhona elizweni weteswa icala lokuqoqa ukuvukela umbuso kaMugabe. Kodwa esipha isinqumo sakhe umahluli wedale le-High Court uPriscilla Chigumbu uthe abatshutshisi bakarhulumente behluleke ukuveza ubufakazi phambi kwenkundla. UMawarire uveze ukujabula okukhulu ngesinqumo lesi. Igqwetha lakhe umnumzana Harrison Komo yena uthe vele besingekho isidingo sokuthi uMawarire ebotshwe.
Live Talk lamuhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum. Sixoxa ngomumo wezombusazwe eZimbabwe sikhangela ukuba abahlala phandle kwelizwe bathini ngawo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Amalunga edale lephalamende akwelebhilitane asesole umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ngokuphehla inzondo yabokholo lwesimoslem ngembiko ayethule enkundleni yeTwitter.
umsakazo kamabona kude oemelika oNBC usuxothe ingqungquthela umsakazo lo umatha luwa ngoba esetheswa icala lokuphumputha wesifazana bengavumelananga.
Uhlelo olosungulwa ngobe ngumphathi ntambo ogatsha lwezemfundo yaphansi umnumzana Lazarus Lokora olokuthi abafundi baphekelwe ezikolo solumile ngenxa yokusilela komumbu kanye lerayisi ebiphiwa izikolo. Lokhu sokubangele ukuthi ezinye izikolo zikhweze impatalo yazo ukuze zithole imali yokuthenga lokhu kudla. Kubika uvusisizwe Mkhwanazi.
Eminye imithetho yafakwa ngobe ngumphathi ntambo obona ngezemfundo umnumzana Lazarus Dokora ngethi abafundi kumele baphekelwe ukudla lapho besesikolo. Phansi kalolu hlelo uhulumende esebenzelana logatsha olubona ngenhlalakahle kaZulu olwe-social welfare kumele lunikeze izikolo omumbu kanye lerayisi kuthi abezikolo bazithengele isithebo. Kodwa lolu hlelo selulesikhathi lwamiswa ngoba umumbu kanye lerayisi kungekho kwakathesi. Lokhu sekudala ukuthi abezikolo bathathe imali zezikolo bathenge ukudla kwabafundi. Ezinye izikolo seziveze ukuthi ziza kwengeza imbadalo yesikolo ngomnyaka ozayo ukuze zilandele imithetho yezemfundo emitsha eyafakwa nguTokora. Esinye sezikolo seziveze ukuthi sizengeza imbadalo ngesamasabata esezimele sodwa iGwanda Adventist Primary School iGAPS kusuka ku-$250 kusiya ku-$300 ngetem ukuze senelise ukupha abafundi ukudla. Umzalo lomntwana kulesi sikolo ongathandayo ukuqanjwa ngebizo udiba lokudana ngokuqansa kwembadalo yesikolo ngesikhathi umnotho wakuleli ungamanga kahle.
Kufisi siyabe simele siqale kwenzwe ikomiti abazali batshelwe ngokuthi kukhwezwa ngemalini ngendlela bani ukuze labo bazitsholo bavuma yini ukuthi bakhwezele kumbe bancedise ngezimali ezithebo.
Umnumzana bekezela maduma fuzwayo isakhamisi eGwanda njalo layo sole inyathelo likaTokora lokuthi abafundi baphekele ukudla ezikolo esithi lokhu izifiso zikathemba lwamukela.
Ukuthi into zikaTokora vele eziningi uyakwazi la ukuthi izinto zaziphokuba izifiso nje wayefisa nje ukuthi izinto zingaba njalo but okunye ukukhangela ukubona ukuthi it's impossible into ezingeke zafaza yenzakala. Ukuthi athi izikolo zizafida abantwana imali yokufida abantwana ingakhitshwa at the same time nxa izikolo zicela ukuthi zikhweze ischool fees uhulumende uyala yena uminister Dokora ukuthi ischool fees zikhwezwe imali yangkhona yokufida abantwana ivele izavela nga.
UDokora sekucothozwe ngabazali kanye lengcwethe zemfundo ezisola indlela aguqule ngayo zemfundo ebalisa ukuthi abafundi abaqala isikolo bafundiswe izifundo zenombolo imaths kanye lesikhiwa kusetshenziswa indimi zesintu kungenani lokuthi ababalisi balezi ndimi bayasilela. Okunokusole ngabazali kakhulu isifungo esenziwa ngabantwana lapho befika esikolo iningi elitha kuhambelani lenkolo yesiKristu. UMaduma uthi ngezifiso zakhe ngawuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyamphumuza uTokora lapho ekhetha idale lephalamende elitsha.
Tokora i-education uyiphambanisile kakhulu kakhulu from izinga ukholthatha echiye khona nxa kusiba lohulumende omutsha sengathi uTokora angakhitshwa.
Omela inhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ ezansi emandebeleni umnumzana Agent Moyo utokangelele ukuthi uhulumende akhengelisise kakhulu inguquko ezenziwe ngesiphangephange nguTokora njalo kumele kuhlalwe phansi kulungisiswe lokhu kanye lodaba lwabo lwehole eliphansi. Imizamo yokuxoxa lozophethe ezemfundo ezansi emandebeleni umnumzana Masukume kanye lophethe ogatsha lwenhlalakahle kaZulu olwe-social welfare umnumzana Togarelseid Rivabi iyehlule ngoba bengekho emahhofisini abo lapho sibethekele. Nginguvusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
sithanda ukulazisa abalaleli ukuthi lilakho ukusithumela imbono yenu kumbe libingelele abangani lezihlobo emsakazweni wenu owe-Studio 7. Lingasithumela imbiko yenu enkundleni yokuzilibazisa eFacebook kumbe kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318.
Njengokuthembisa kwethu ekuseni ukuthi sizazivala incwadi zenu elisithumela zona nanzike.
URapson Mwale uthi ngithanda ukubingelela ubaba, umntanami uAmanda, bona abahlala eNtumbane. EGoli la engikhona ngibingelela ingane zami uDennis, uMatthew, unkosikazi wami. Ingoma ngicela eyama Soul Brothers ethi Bekezelani.
Siphethe eka Wellington na Dixon Ncubena uthi sabona msakazi, yebo Dixon. Ngephimbo lakho ngicela ukubingelela abazali bami eBram ePlumtree esigabeni sakoHobodo uMangwenya. Ngapha eGoli ngibengelele unkosikazi wami usifakazile le group yonke ye Royal Malaba Family obhalayo ngoDixon.
Ukuthi uNtando Ntaxi Sibanda uthi msakazi ngithanda ukubingelela ingqabutho yami uMthabisi Kulube kanye lomamncane wakhe lomna wakhe uCynthia kontuthu ziyathunqa ngithi funda mfanami imfundo lilifa lakho. Ngigade ibhasi ngiqonde emaguswini enkayi esomakandane ngibingelele imuli yako sekatha yonke ngithi ngiyalikhumbuza zihlobo zami. Ngibacelela ingoma Galundi Jamara mphefumulo wami.
Siqhubeke mamhlanga ngencwadi zabalaleli lapha ngiphethe eka Jason Maphosa. Uthi yena uMaphosa ngifuna ukubingelela umama uMandlovu eswinge eAvoca. Ubaba una Rose, uRose, uMamo Losco lani basakazi. Siyabonga Maphosa. Ingoma ngicela loba yipi evela ku Jay's Maravin wayiqamba o Jay's ilidlozi le music.
Yeba mthanda mpela. UThembani Tisivanda uthi ngithanda ubingelela wena ofunda incwadi zethu, siyabonga. Bese ngibingelela umama unathe osecholocho labafana bami abaseGoli. Ingoma bachayele eka Alan ethi ngizoqala echolocho.
Zinengi incwadi mamhlanga. Sigcine ngeka Charity Mpofu uthi yena ngithanda ukubingelela lonke basakazi. Mina ibizo lami nguCharity Fidelis Mpofu. Ngithanda ukubingelela isithandwa sami uChase Mhlanga ohlala eMakhandeni. Ngibingelele labantwa bami uFortune Mhlanga, Cindy Carol. Ngibathanda inyani. Ngicela ingoma kaMafikizolo ethi Love Potion. Hayi zinengi impela incwadi zenu balaleli. Sile ngoma eka Jay-Z. Singaqhubeka mamhlanga, mhlawumbe sivale eyinye eyodwa bese siyadlala ingoma nxa kusase lesikhathi.
Hayi ke siyabona lapha kuthiwa kusela sikhathi. Ngakho ke siyalibonga kini lonke elithumele imilayezelo yenu. Inombolo zethu ze WhatsApp zithi 001-202-465-0138.
Sikhathi sesambile mpela, kodwa kahle ngivandezele eyodwa lapho ekavusa Sifanda, uvusa umuzi Sifanda uthi yena ngiyalibingelela lonke basakazi abahle. Igama lami nguvusa umuzi Sifanda, ngicela ukubingelela imuli yami una Lethubuhle lengane zethu lemuli yonke yakomahwaya eFilabusi. Ngiyabonga lathi siyabonga balaleli, liqhubeke lisilobela incwadi zenu sizazivala khonapha emsakazweni. Asiselaso isikhathi sokudlala ingoma, kodwa sizakwenza kumalanga alandelayo ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Elebhilithane lamanye amazwe lamhla bahlangene lesiphatha amandla zikahulumende kamongameli Mnangagwa.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Losithandekile mhlaba.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.